ukukhathazeka lokhu kuvezwe kuThanya emkhosini womkhulu wokunanza usuku lwabantwana All-World Children's Day oqhutshelwe eVictoria Falls, lapho bekulabakhokheli bamazwe akuzwekazi le-Afrika agoqela umongameli Emmerson Mnangagwa lomunye wakhe weBotswana umongameli Duma Boko. Bekulabantwana abafika phose inkulungwane eziyisikhombisa abananze usuku lolu edolobheni leli abavela eZimbabwe, Malawi, Uganda, Botswana, Zambia lamanye amazwe. Izikhulumeli ezehlukeneyo ezigoqela ezikunhlanganiso ye-United Nations Children's Fund zikhuthaze ukuba izwekazi leli kufuze lihloniphe izimiso zomthetho ovikela abantwana. Ngesikhathi kuqhubeka umhlangano lo, sixhumane lomnumzana Meshack Ngulube owenhlanganiso yeUmhambi Children's Fountain of Hope osabele ngokwephulwa kwezimiso lezi kwezemfundo, esithi abaningi kabasunguli imfundo ngeminyaka efaneleyo.
Igepina leyi yenza ukuthi abantwana bekhaya vele bona bekhule be-disadvantaged ngoba abayenelisi ukuthola izinto ezitholakala abantwana basesikhiweni. Ungaze uhambe lesikolo sakhona, amabhuku akhona akula, amabhuku okufundela, amamethiriyali, amabhuku okubhalela akula, amabhuku okubhalela. Abantwana baya beqhubana besesikolo, abanye bacele vele bengabantwana abangahambiyo esikolo ngoba isikolo sikhatshana. Ngoba umntwana umzali efisa ukuthi umntwana ehambe esikolo, usukumele umama ephekelezele umntwana esikolo i-distance njenge-7 kilometers to 10 kilometers.
Phezu kwalokhu uthi ngenxa yendlala le ekhona elizweni, abantwana sebephazamisekile kakhulu.
Kathesi siku-dry season, abantu bekhaya abala lokudla, aba-affected mostly ngabantwana because abakwanisi ukuthi beqinise ilanga lonke engadlanga.
Amazwi kaNgulube asekelwa ngumholi wesigaba seWande udokotela Fungayi Musinami othi esibhedlela sekwande abantwana lasebeluphele abelashwa umkhuhlane wekwashiyokha. Unkosikazi Rosemary Mleya wesigabeni selukhosi laye obekulomthimba uthi indlala, ukuswelakala kwamakilinika kanye lobude bomango wokufika ezikolo kuyasiphaza amalungelo abantwana.
Izibhedlela zikhatshana, izikolo zikhatshana, abantwana indlala bayalamba. So kuyaba affecta umango ngapha umntwana ethunjini akulaluthi usuke engadlanga.
Sixoxe njalo lesakhamuzi sefilabusi umnumzana Roland Sibanda othi bathwele nzima labantwana abangamankazana.
Inhlupho ezihlangana kakhulu labantwana bethwa abangamankazana especially abancane ukuzithwala besesebancane.
U-Alderman Roy Dube we-Victoria Falls uthi izidakamizwa kanye lokungahlonitshwa kwemithetho yenqanda yezemsebenzi ngokunye njalo okuhluphayo.
Kulabantwana abancane abasezikolo abaswela ukufundiswa.
Abanye njalo bathi abantwana sebesetshenziswa ukuba ngonondindwa emadolobheni afana leWange leVictoria Falls okubafaka engozini yokuthola imikhuhlane efana legcikwane le-HIV. Ugatsha lwezemfundo ngoNhlangula lubikelwe inkundla yephalamende ukuba abafundi abedlula 4,557 bakhulelwa kumnyaka ophelileyo. Kunani leli abafika phose 3,942 bengabe emaphandleni. Evula ngokusemthethweni lomcimbi weWorld Children's Day, umongameli Mnangagwa uthe kungumthalo wenkokheli zezwekazi leli ukuba izikhalazo lezi zihluzisiswe, abantwana bethole imfundo lokudla okwaneleyo lezinye indingeko. Ngimele iStudio 7 ngiseVictoria Falls, ngingunokuthaba Dlamini.